sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 19 inkwenkwezi 2020 ngufrakthetis Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, inani lasebehloliwe ukubana balegciwane le COVID-19 loba hatshi eZimbabwe lokhu laqhamukayo selizinkulungwane ezingamashumi phose amathathu 29,227 abale COVID-19 emhlabeni jikelele sebeyizigidi phose ezinhlanu 4,805,210.
Lapha empilo namhlanje sikethe ama sanitizers, ama goggles, ama yonke PPE, yonke ama maski lokunye okunjiyana le bottle.
Namhlanje abesibhedlela sempilo kobulawayo batholiswe usizo lwempahla yokuzivikela ekubambeni igciwane le COVID-19 ngabenkampani yencingo eyethelo 1 net 1.
Yikho phela amazwe asentshonalanga behlala bekhuluma ngezithethiso ngoba bayabona ukuthi kulobuqholo embusweni lo owezanupiyefu. Abantu abaphikisa uhulumende baqakathekile, batshengisa uhulumende ezinye indlela ezombuso abangasoze bazibone bebodwa.
Iningi labantu likhuthaza ukubunjwa kwequla labazimeleyo bakwamanye amazwe ukuzoqhuba uphenyo lokudingisisa ukuba ngubani oqondisa umkhuba wokuthunjwa kwabantu mahlayana elizweni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Inani lasebehloliwe ukubana balegciwane le COVID-19 loba hatshi eZimbabwe lokhu laqhamukayo ngombimbitho lonyaka seliqonge laya kwabazinkulungwane ezingamashumi phose amathathu 29,227. Asebefunyenwe be COVID-19 eZimbabwe lokhu bengamashumi amane lasithupha 46 kwasinda abalishumi lathoba mnembili 18 okwamanje abagulayo labo lokhu bengamashumi amabili lane 24 labulala abane. Emhlabeni jikelele asebefunyenwe bele gciwane le COVID-19 sebeyizigidi phose ezinhlanu 4,916,991. Kuthi asebebulewe yileli gciwane emhlabeni jikelele sebezinkulungwane ezedlula ezingamakhulu amathathu 320,560. Kodwa asebesinde kulomkhuhlane sebeyizigidi phose ezimbili 1,922,327. Emazweni awezwekazi le-Afrika sebezinkulungwane ezingamashumi edlula ayisishiyagalombili 88,172. Asebefunyanwe beligciwane leli eselibulele inkulungwane phose ezintathu 2,834 kwasinda inkulungwane ezedlula amashumi amathathu 33,863. Izakhamizi zeMandebeleni ziveza imibono ehlukileyo ngomsebenzi wokuhlolwa kwabantu ukuba balegciwane le-coronavirus loba hatshi ngesikhathi ilizwe liku-lockdown. Abantu bakhala ezimathonsi ngokusebenza kwahulumende ekumelelaneni le-COVID-19 bethi akukhanyi ukuba ngempela uyalwisana lalo umkhuhlane ulo mhlubulo welizwe. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Isiphathamandla sesibhedlela sempilo Central Hospital uDokotela Solwayo Ngwenya uchaza abakwenzayo esibhedlela ekwenqabeleni ukumemetheka kwe-COVID-19.
Ikho coronavirus testing eyenzakala lapha esibhedlela sempilo. Sitesta abantu abasebenza khonapha omongikazi labodokotela labanye isebenzi zesibhedlela. Siphinde kuhlolwe abantu izigulani nazo ziyatestwa i-COVID. Asikatesti abantu jikelele. Ilebhu le khona lapha i-National TB lab yiyo eyenza i-COVID. Bebengani sebemile ukutesta kodwa hhayi kuliviki baqalile njalo ukutesta i-COVID le. Okwakatesti izinto zonke hhayi. Kaya sihamba kahle siyabona.
uMnumzana Mbuso Fuzwayo olwela amalungelo oluntu enginobhala jikelele we-ibhethu likaZulu uthi awukhanyi umsebenzi kahulumende wokumelana le-COVID-19 emandebeleni.
Akwenziwa ngohulumende nge-COVID akukho. Akula nto eyenza emandebeleni ngaphandle kokuthi sitshele ama-statistics abantu abatestwe, very few people abatestwayo, but ngahlalulandeli akukho okunye okwenziwayo. Abantu badubeki ngenxa yodubo, abantu can't even maintain social distance ngabantu bonke banjengezinja emabhimu badinga ukudla. So ngibona ngazathi akukho esingathi uhulumende yakwenza ukuncedisa abantu. Izalukazi ziyadubeka, abantu nje bagcwele indawana yonke badinga okungabaphilisa, and khonokho umkhuhlane uyaspreada, but you can't tell ukuthini bangaka abantu abatest aba-affected ngokwi-testing yethu ilaw.
Isakhamuzi seKezi uMnumzana Whiteman Moyo uthi abatholanga imfundiso eyeneleyo ngamamaski.
Isigqoko sobuso sihluphile ngapha ngoba ma uthi uyafika kwenye indawo uthole ukuthi abantu abafakanga imaski, ngale bafakile imaski, uthole ukuthi 2% ifakile, i-80% ayifakanga and so forth. Kulezi mva ezingu-2 lapha, imva yokuqala yomkamalimam, kodwa-ke nithe iyakhangela sile ngathola ukuthi hhayi vele nje abantu into le okuthiwa yimaski abakayibambi. Hayi, bahamba ubuso busegcekeni sibili njalo abagqize qakala.
Isakhamuzi seMathebeleland South uMnumzana Ndodana Moyo uthi uhulumende akacaci ngemibiko ye-COVID-19.
Phezu kwe-information ayifihla ngabomo engafuni siyazi, efana nokuthi kunje khathesi asikwazi ukuthi imshina yokutesta mingaki ezibhedlela zakithi kubompilo UBH langaphingaphi. Asikwazi ukuthi okuncedisa ukuphefumula ezama-oxygen khona silakho kumbe kasilakho.
Liyashona ilanga izolo, ugatsha olubona ngezempilakahle lokondliwa kwabantwana luveze ukuba ezweni kulabantu abangama-46 abahlolwa bafumanwa belaleli gciwane, abali-12 bengabakobulawayo, kuthi oyedwa engowemathebeleland North, kuthi ezansi emandebeleni akwabi lo muntu ohlolwe watholakala elaleli gciwane. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kunjalo nje lamhlanje abesibhedlela seMpilo Central kobulawayo batholiswe usizo lwempahla yokuzivikela ekubambeni igciwane le-COVID-19 kanye lokuthi bagejelwe umgodi wamanzi oluvele kunkampani yengcingo iYetel One Net One. UAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba njalo.
Isiphathamandla seMpilo Central Hospital uDokotela Solwayo Ngwenya uthi bamukele ngenjabulo usizo lwezembatho zokuzivikela abazitholiswe yiTel One leNet One.
Namhla sithole i-donation evela eTel One leNet One. Sithabe kakhulu ngoba babe kuzosipha izembatho ezigqokwa ngabantu nxa beselapha umuntu ole-coronavirus. Izembatho lezi zizanceda kakhulu ukuthi izisebenzi lathi khonapha singaze sazuza i-coronavirus nxa siselapha abantu. Siyemukela kakhulu ukuthi izembatho ezikhanya zinani sebe okuthabisayo kakhulu. Yikho sibonga kakhulu abantu beTel One leNet One ngemizamo le abasizama ngayo.
Unkosikazi Elma Dube, umqondisi weNet One kobulawayo, uchaza isipho abasiphe isibhedlela seMpilo.
Thina sibone kungcono ukuthi sibuye ngapha eMpilo sizodonata. I-donation yethu nxa sikhangele overall as a company siyifaka ku-$10 million, but not from Mpilo only. Lokhu kuhlanganisela zonke ezinye izibhedlela lamanye ama-donations esizawayenza umhlaba wonke jikelele. Lapha eMpilo namhlanje silethe ama-sanitizers, amagugusi, yonke i-PP, yonke ama-maski lokunye okunjeyana lebhokoso.
Umqondisi we-Tel One ezansi yelizwe uMnumzana Wing Sivanda uthi kuqakathekile ukuncedisana lohulumende empini yokulwisana le-COVID-19.
Sibele isifiso sokuthi sincedisane lo hulumende ngokuncedisa izibhedlela ekuvikeleni abasebenza esibhedlela umkhuhlane lo obhokileyo kulezi nsuku we-COVID. Sihlanganele ekuthengeni i-protective equipment, sahlanganela njalo ekudrilleni ama-boreholes okuncedisa ukuthi amanzi abe maningi ezibhedlela lezi esebenza kizo.
Amankampani ambalwa, inhlanganiso ezizimeleyo lozulu sebethe baphuma ijumo ezweni behamba betholisa izibhedlela impahla zokuzivikela ekuthelelweni umkhuhlane we-COVID-19 ekusebenzelaneni lohulumende emizameni yakhe yokumelana lokumemetheka komkhuhlane lo osuthethe imiphefumulo yabantu abaningi emhlabeni jikelele njalo kungakatholakali umuthi wokuwelapha. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
UZulu weZimbabwe uveza insolo enkulu ngokwanda kwezehlakalo zokuthunjwa kwabantu mahlayana elizweni lokungalandelwa kwemithetho lapho umuntu ethe wadala icala. Iningi likhuthaza ukubunjwa kwequla labantu abasebenza bezimele bakwamanye amazwe ukuzoqhuba uphenyo lokudingisisa ukuba ngubani oqondisa lezi zika zokuthunjwa kwabantu mahlayana. UMavis Gama weStudio 7 usethulela lolu daba.
Linkuthazo iza ngemva kokuthunjwa kwenkokheli yabasakhulayo be-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa, abagoqela ummeli weHarare West edale lephalamende uNkosazana Joanna Mamobe. Abathunjwe bakhahlanyezwa ngabacatshangelwa ukuthi ngabadlelana lohulumende weZimbabwe. Lokho kwenzakala njalo sikhathi sinye kuphuma imibiko yokuhlukunyezwa kwabomampofu uNtombizodwa loNokuthula baseCoventry Park kobulawayo besetheswa umlandu owephula iziqondiso ze-lockdown. Kuvele njalo imibiko yokuhlukunyezwa kwesiphathamandla senhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, RTUZ, uNkosikazi Mo Blessing Nyambara, okhokhela uhlangothi olubona ngezokulinganiswa kwamathuba phakathi kwabesifazane labesilisa lenhlala kahle yamalunga ale nhlanganiso. UNkosikazi Nyambara ubikwa echaywe ngabakubutho abekade begqoke impahla yomsebenzi kanye labekade begqoke amasudu, esetheswa umlandu wokutshotshozela uZulu ukuvukela uhulumende kuvidiyo yakhe ayenzileyo ukutshengisela ukukhathazeka kwakhe losekelo kwabathathu abathunjiweyo bahlukuluzwa abe-MDC. Umnumzana Masimba Manyanya waseGoromonzi ophatheke emikhankasweni yokulwela ilungelo loluntu njalo eyingcwethi kwezomnotho uthi le yimpi ephakathi kwabalutshwana abasuthayo labayanga.
I believe, I think many of the people in the army and many of the people in the police as well.
Iningi lalabo abakubutho lalabo abasepoliseni kungabayanga. Njalo bezwelana loZulu, njalo kabawelelani nalokhu okwenzakala elizweni khona manje. Laba bantu abasetshenziswa ukuthumba abanye ngibona kungabantu abaseduze labehofisi kamongameli kanye le-ZANU-PF. Kuliqembu lababulali leli, njalo iqiniso yikuthi sesililizwe lezigebengu elisebenzisana nohlangothi oluthize olutshoyo ukuthi kuyini okumele kwenziwe ukuhlukumeza uZulu.
Ingcwethi ecubungula inhlalakahle yabantu umnumzana Rejoice Ngwenya uthi okwenzakalayo elizweni kuveza ungazimiseli wahulumende ukuhlonipha imithetho yokulondoloza ilungelo loluntu.
Yikho phela amazwe asentshonalanga behlala bekhuluma ngezijeziso ngoba bayabona ukuthi kulobuqholo obuthize embusweni lo weZANU-PF. Abantu abaphikisa uhulumende baqakathekile, batshengisa uhulumende ezinye indlela ezombuso abangasoze bazibone bebodwa. Ye, kungenzeka ukuthi kuyephula umthetho lapha lalaphaya, kodwa akusadingi phela ubugebengu. Obamama abathathwa ku-road block bayevelelwe esitokisini sebenikezwa izigebenga. Kutshengisela ukuthi vele abantu beZANU-PF laba abazwisisi into zombuso lo.
Ukhuthaza ukubekwa kwemithetho uNgwenya enqabela ukuthunjwa kwabantu ngendaba eziqondane lezombusazwe.
I-SADC le-AU balayo imithetho yakho nama-protocol. Ngibona ngathi mina iparlamenti yethu kukakhulu laba abahlala kuparlamenti abaphikisana lohulumende. Ngabachasise babone ukuthi imithetho evimbela ukuthunjwa kwabantu iyaqiniswa.
Abamabandla ezombusazwe aphikisayo agoqela ele-Democratic Party DP elikhokhelwa ngu-Dr. Uriah Izembe. Labo bathi bakhathazekile ngalezi zehlakalo ilizwe liphakathi kwe-lockdown.
Because these abductions and tortures are really coordinated by agents of state.
Ngoba lokhu ukuthunjwa lokukhahlanyezwa kwenziwa ngendlela ehlelekileyo ngabezomvikela. Siyazi ukuthi abezomvikela kuzinhlangothi zikahulumende, njalo ukuthunjwa kwabantu lokhu kuphathelane lezombusazwe. Into yokuqala engasiza kulokhu kuyikuba uZulu abe ngohlala eqaphele sonke isikhathi ngokwesibanga esiphezulu. Lokhu kuzosiza ukwenqabela lokhu kuthunjwa lokukhahlamezwa kwezizalwane.
Umphathintambo wendaba zasekhaya uMnumzana Kazembe Kazembe uthembise ukuba luza kwenziwa uphenyo lokudingisisa ukuthunjwa lokuhlukunyezwa kwamalunga amathathu awe MDC la.
We can assure you that no one is above the law. We will investigate this case.
Akekho ngaphezu komthetho. Sizoluphenya loludaba. Nxa kungavela ukuba wenza ngalokhu kuthunjwa kwalaba bantu, sizomdinga lo owakwenzayo. Lokhu sikuthembisa kuZulu wonke weZimbabwe ukuba amapholisa azokwenza konke okusemandleni abo ukuveza lokhu okwenzakalayo.
Kodwa uZulu uthi uzoyicela isivuthiwe ngoba zikhona ezinye izehlakalo elokhe kungaziwa ukuthi kuyini okwenzakalayo kulabo abathunjwayo, okubalisa owayekhankasela umbuso uqobo ekhokhela inhlanganiso ye-Occupy Africa Unity Square u-Itai Dzamara, olokhe engaziwayo lapho akhona lokuthi usaphila na loba hatshi, lanxa amapholisa athembisa ngaleso sikhathi ukuba ayezokwenza konke okusemandleni abo ukuluphenya lolu daba. Kodwa lalamhla uZulu engakaziswa ukuthi kuyini okwenzakala kuDzamara isimihlanu iminyaka selokhu wanyamlalayo. Inhlanganiso yomanyano wenhlanganiso ezilwela ilungelo labesifazane eye-Women's Coalition of Zimbabwe, WICOS, basole kakhulu lesi sika sokuthunjwa kwabesifazane be-MDC. AbeZimbabwe Human Rights Commission, ZHRC, labo baveze ukukhathazeka kwabo ngalesi sehlakalo besithi lokhu yikwephula isigaba 49 sesisekelo sombuso. Encwadini abayithumele abezindaba bathi sebeqalile uphenyo lokudingisisa okwenzakalayo lokuba ngobani abaqondisayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Okwamanje wothi ngidedele uChris Gande ukuze asiphe udaba oluphathelane lezenotho.
Lanxa ibhanga lesizwe le-Reserve Bank lisithi imali entsha yesisindo se-$10 ibimele iqalise ukusetshenziswa lamuhla, iningi elixoxele Studio 7 belingakayiboni limali. Imali le ngeyake yasetshenziswa kuminyaka edluleyo. Ibhanga leli lalithe imali ezaqala ukusebenza ngesisindo se-$10 le-$20 kodwa namhla kuqale nge-$10. Kukhangelelwe ukuthi i-$20 izaqala ngeviki ezayo. Isiphathamandla senhlanganiso yabaphila ngokuthenga lokuthengisa izitaladeni eBulawayo Vendors and Traders Association, uMnumzana Michael Mdladlandiweni, uthi ngabe uhulumende uyaqinisa amabhizimusi ukuze kuthuthuke umnotho, hathi ukusungula imali entsha.
Angikayiboni le mali uhulumende othi izaqala ukusebenza namhla ziku 19 unyanga ka Ncwabakazi 2020. Okuzayenzakala ukuthi umbengito sokwenzakele ukuthi intengo yezinto isikhuphukile, sikhuluma kunje alabathengisa imali emsikeni nomnyama asekhuphukile amarates abo, kutshengisa ukuthi imali leyi ayisoze iwedala umehluko ekuvuseni umnotho kodwa ke izabangela ukuthi izinto ziyale zikhuphuka siya phambili abantu bethwala ubunzima. Ngomnakano wami bona ukuthi ilizwe lekalidingi ukuthi kube le mali efakwayo kodwa kudingakala ukuthi kusetshenzwe izinto zikhitshwe phandle zithengiswe ukuze kungene imali yekwelinye ilizwe imbeko yamanye amazwe njalo kuliwe lobugwelegwele lobumenemene obenziwayo emankampanini amakhulu.
Lokhu kugcizelelwe ngesinye isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Raymond Phiri.
Baba Mr. Gande, imali le besingakayiboni njengoba bebethe khona iyaqalisa lamhla. Ngiyathemba by the end of the day ababe sebefike emabhenki babe sebeyibonile. But ngokubona kwami mina imali le ayilancedo ezalulethe ebantwini beZimbabwe. Ngoba eZimbabwe kulama problems amaningi such as ama prices elokhu ekhwela lawo. Lwe imali le nxa iwukuthi izabuya khona le izaletha ama prices ukuthi ebe lokhu ekhwela and then government akulalutho eliyenza ukuthi istopi I prices le sesibuyela back to 2008 lapha into sezibheda lapha ikuwehluleka kwe government to the last degree ngaze be print how many billions and so many things but akuseze kwanceda ngalutho ngenxa yokuthi vele sebunzimeni ngaze be print imali enjani ngaze beletheni lapha ikuwehluleka kwelizwe le.
Ingcwethi kwezomnotho elizwe umnumzana Masimba Kutshera uthi ukudindwa kwemali le kuzabangela ukugugudeka komnotho elizwe i-inflation ngesilungu kuqhubeke phambili ngamandla.
Mina ngokwami angayiboni imali le kodwa ngizwa ukuthi kulabanye abenelise ukuyithola lamhla. Ngokubona kwami akulabubelo ukubuya kwemali le ngoba kuze ngezelela ithuba elokuthi inflation ikhwele njalo kuzenza ukuthi imali yeZimbabwe iZimbabwe dollar yehle esisindweni sayo ngoba nxa sikhangele sizabona ukuthi ukubuya kwemali le kubangwe ngokuthi abantu bebethwala izimali eziningi ukuyothenga into ezincane kakhulu so ama new denominations lawa amakhulu ebesenza ukuthi abantu bethwale okuyimadlana okuluthwane uyothenga into ezingatholutho.
Ibhanga le-Reserve Bank lalithe umuntu uvunyelwa ukuthatha imali engamadola angamakhulu amathathu ngeviki kodwa kusungulwa imali entsha sokuthiwa umuntu uyavunyelwa ukuthatha amadola ayinkulungwane eyodwa ngeviki kodwa iningi lithi imali le ilokhu ingeneli indleko zabo. Ngimele iStudio 7 ngoChris Gande ngise Washington DC.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave 4930 7270 la ku 9885 kHz short wave. Ekuseni kusukusela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 7 kusiya ngo 9 pm sitholakala ku 909 medium wave la ku 4930 6040 la ku 15460 kHz shortwave.
Abakumsebenzi wokwethulwa kwezindaba eZimbabwe bakhuthaza uhulumende ukuba asungule imisakazo yenhlelo eziphathelane lezemfundo njengalokho okwenziwa yiSouth Africa. Omunye wabo nguNkosi Khona Dibiti, intatheli zindaba eyasungula umsakazo weCommunity Podium TV koBulawayo. UDibiti uthi njengoba iningi labantu elizweni lingenelisi ukusebenzisa ubulembu be-internet ukuqhuba izifundo, uhulumende kumele akhangelisise udaba lokusungula imisakazo ikakhulu eyezigaba ezakwethula inhlelo eziphathelane lezemfundo. Asimuzweni echasisa kabanzi kungxoxo ayenze lo Mike Hobe weStudio 7.
Izakhamizi sixoxisana lazo ziyabuza ukuthi izikolo zona zivulwa nini, ababhalayo ikakhulu bazabhala njani. ama students labo sokumele ukuthi bebone ukuthi bayalungiselela for imhloliso yena leyo njoba kuthiwa izaba khona ngoba emavikini adlulileyo izimo sekhi bikhuluma ukuthi khona ama exams ka June a forwardwa nge 4 weeks okuhlupha abazali ukuthi abantwana bazasuka njani besiya kuma boarding school lapha abafunda khona bazasuka njani besiya ezikolo zabo besiya bhalela leyo imhloliso ebantwaneni kuba nzima kakhulu ukuprepare ama examinations usuwedwa usuzivalela ungasela umuntu ongambuza into ezenjakazana lezi ziba nzima kakhulu
kulezinye izikolo elizweni eseziqalile ukusebenzisa ubulembo beinternet ekufundisweni kwabantwana besikolo ukubona njani lokho
uhlelo lokuthi abafundi befunde ebulenjini beinternet lohlelo oluhle kakhulu yikho lapha umhlaba wonke okhona kodwa mase sikhangela kwelakithi eZimbabwe sibonile abama private schools sebeqalisa uhlelo lolu sebefunda kubo Zoom njalo abazali bayabhadala ukuthi bebe lohlelo lalolu kusho ukuthi babe layo i-internet ezindlini njalo lalawo ma-gadgets okusebenzisa uhlelo oluhle kakhulu kodwa uhulumende njengelizwe asikabi ready ukuthi silwamukele ngoba nasikhayela ama-private schools malutshwane but iningi labantu lisezikolweni zikahulumende njalo nase sikhayela emakhaya kusho ukuthi nxa abanye befunda emakhaya kufundwa khonkana kungazidalela udubo olukhulu ukuthi laba abanye bayaphambili ngezifundo kulabanye abangafundiyo kungahlupha kakhulu ngoba ukuthola kwethu kuyatshiyana kodwa besifisa ukuthi nxa i-learning isenziwa kayenziwe ngumntwana wonke athole i-opportunity ngale
kulabantu abakhuthaza uhulumende ukuthi aqale phela ukusebenzisa ama-radio kanye nama-TV stations ekufundisweni kwabantwana besikolo awusitshela umbono wakho mayelana ngalokho
Umbono wami uhlelo lwama-radio lama-TV lolu luhlelo oluhle kakhulu mase sikhangela ikakhulu abantu abasemakhaphaleni kungcono ukuthi kwenziwe ama-station akhangele kweze-education singahlanganisi lala ama-station esivele sila kube lalawo education ukuthi umntwana bekwazi ukuthi ngalesi sikhathi kube kulokho ku-announce umchokotsho ngalesi sikhathi sifunda lokhu ngalesi sikhathi sifunda lokhu kube le program lapha abafundi abangaba layo ukuthi nxa lami ngingumzali ngisithi laleli radio nyabe ngikwazi ukuthi laleli educational radio yena leyana and njalo noma i-lockdown kumbe isikhathi isifo lesi se-corona sesithe singathula kuba lula kakhulu imfundiso zonzana zikontinue
kuyini okufunakala layo ukuze sisebenzise ama TV kanye lama radio stations ethu ekufundisweni kwabantwana besikolo
nxa kube senza i video based learning yona leyo bencedise kakhulu abafundi kube lama subtitles nga language yakho nena leyo izinto ezingazona lezo sokuthi ukuthi ama radio station lawo lama TV la abe senza okwe education kusho ukuthi asoze fanane lenhlelo ezenziwa ku radio nje lenhlelo ezenziwa kuma TV nje ebe ngawe education uhulumende maybe engasisiza kakhulu mayengasebenza le Ministry of Information le Broadcasting Services ukuthi babone ukuthi inhlelo lezi singafika njani ngoba singananzelele ukuthi kule report eyakhishwa yiPortras itshengisa indawo lapho kufunakala ama base stations okungelani connectivity khona yabo mabona kude ngelama connection yema radio elizweni lonke jikelele so kungaba kuhle ukuthi qale singathi ngesikhiwa infrastructure development
uNkosi Khona Dibithi intathele izindaba eyasungula umsakazo wecommunity podium TV kobulawayo lapho ke limuzwe ixoxa lo Mike Hove owe Studio 7 ecingweni ekobulawayo isikhathi sethu kasisavumi bakwethu kodwa singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje wothi sikhangele ebesilazo lamhlanje abesibhedlela sempilo kobulawayo bathathiswe usizo lwempahla yokuzivikela ekubambeni igciwane le-COVID-19 ngabe inkampani yengcingo eyetel 1 net 1 silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivulelisayo uPraxedes Jeremiah Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.